So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 20 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo.
Kumele kube lo mhlangano we National Executive, lo mhlangano we National Council ozaletha umbiko omayelana ngebizo.
Kambe umkhokheli webandla le EFF kwele South Africa, umnumzana Julius Malema, wake wathi uza kuma labantu bokuza useguqule ingqondo na.
I-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ibandla le-MDC Alliance eMathebeleland South selisole amazwi esiphathamandla sikahulumende umnumzana George Jaramba lapho achothoza khona inhlanganiso yebhethu likaZulu ngokubeka ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe.
Silokwethuka lokudana kakhulu utshengise engingathi official position yezanu PF, official position kaluhulumende osibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kheli ye-MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo laleli bandla phambilini kokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 Mbimbitho. Lanxa abanye abasekeli baleli bandla bengafuni ukuthi liguqulwe ibizo, iziphathamandla zalo zibikwa zikubone kufanele ukuthi zidinge igama elitsha ngemva kokuba umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Munzura ethe bazancintisa kukhetho besebenzisa igama lokuthi MDC Alliance. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla kobulawa ayo umnumzana Swithan Chiroza.
Hayi, okwakathesi asikatshelwa ngebizo ngoba kule mhlangano emibili emele yenzakale. Kumele kube lo mhlangano we-National Executive, lo mhlangano we-National Council ozaletha umbiko omayelana ngebizo. So okwakathesi izandla zami zibotshiwe, ngeke ngakutsho ukuthi siqonda ngaphi ngodaba lwebizo.
Amalungiselelo okhetho ikakhulu khona ngapho kobulawayo ahamba njani?
Ye, amalungiselelo ahamba ngendlela ngoba kulama ward ambalwa lapho kwakhitshwa khona amalunga e-MDC Alliance. Ward 3 kwakhitshwa uTinashe Gambarami, kuward 8 kulapho kwabhubha khona uMamuronia Mdara, so lapho akuzange ngikhitshe umuntu. Kuward 9 kulo Donaldson Mabutho wakhitshwa laye. Kuward 12 kulo mama uLilian Mlilo. Kuward 18 kulo mama uConcilia Mlalazi wakhitshwa laye njalo. Kuward 19 kulo Clayton Zana. Kuward 20 kulo Ernest Rafomoyo. Kuward 21 kulo Tino umfoka Maphosa. Kuward 26 silaye uNorman Hlabano. Ngathi yiwo amawards la aphuthwa kwakhitshwa abantu. Liyakwazi ukuthi umthethwandaba waletha umbiko okuthi enkulumane uMP wenkulumane okucaca phulu kumele abuye endaweni yakhe lephumula uHonorable Buscelesi le Mahlangu kumele abuyele endaweni yakhe, abuyele eParliament. So ngasho ukuthi umsebenzi esikhanyana nawo yiwona lo.
Kuma by elections yaseke yenziwa, sibona ukuthi iZANU PF ivame ukunqoba. Libona linqoba yini kuma by elections azayo la?
I-by election ivele iyahlupha phakathi kwesikhathi lapha ngoba i-by election kuvame ukuthi iZANU PF yathatha ama resources e-government. baguduze esikhwameni se-government besebenzise imali kahulumende ombeni basebenzise izimota basebenzise noma yini into ekahulumende ukuthi bawine noma amapholisa noma amasosha zananzela ukuthi kuke kwaba leyokhetho i-by-election eyinsiza lapho abaguduza khona isipara se-GNB wanikezwa abantu ukuthi bewine abantu be-MDC babencitshwa emaphandleni ngale bayaletha amakhuba nenhlanyelo lezinye izinto betshela abantu ukuthi hhayi ongasapoti iZANU-PF kathole so izinto eziyenza ukuthi kwesinye isikhathi kube sokwenza ngani iZANU-PF yanqoba kanti hhayi basebenzisa udlakela ngoba uzananzelela wena ukuthi bona laba be-MDC ukuthi beyofika ku-police station bayasebesaba
umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivotele inkonzo
asambeni madoda siyovota
asagambe umkhokheli webandla le-EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema owake wathi uza kuma labantu bokuza useguqule ingqondo na izolo uMalema ubhotabhote endaweni ezithengisa ukudla ama restaurant ebuzisisa ukuthi bangaki abokuza abaqatshwe kulezi ndawo intathele izindaba yeStudio 7 uThuso Khumalo ulandele umnumzana Julius Malema ukuze abone kade kusenzakala ke sizwe udaba asiqoqele lona
umnumzana Malema uqale ngokwethekelela indawo yokudlela iCream Restaurant eseMall of Africa eMidrand yakufikeni kwakhe kube lokucukuzela kukhulu bephikisana lophethe isebenzi kulelo vinkili
I made an appointment to come see you today
in what capacity
you understand when I'm a member of parliament
okay have you got an official sanction from parliament to be here
I don't need a sanction to be here
here an official government business
I'm not government You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegates. Julius, I'm sorry, I can't.
And with the rest of the government, because we have appointment with you.
Umkhokeli we-EFF owephelekezelwa isiphathamandla zebandla lakhe usole abanini bendawo zokudlela esithi yibo abadala inzondano phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe lezakwele South Africa.
They are dividing our people because when you are here and you are told people who don't come from here
ukuqhatsha abakwamanye amazwe kuthiwa abakwele South Africa kwenza abantu baqale ukuhlaselana.
Africans and African brothers and sisters to work together.
Ukuguqula ukamalema inkulumo zakhe ngabakomanye amazwe sekuthiya abanengi bemangele ekupheleni kwanyakenye wakubeka kwacaca ukuthi akakusekeli lokhu asekutsho kathesi
I will never take a platform and denounce Africans I will never do it if it means votes are going let them go
angisoze ngafangasekela labo abathi abafowethu abadabuka kwamanye amazwe abahambi
I'm not prepared to take a platform and say foreigners must go home
kodwa umnumzana Malema uyaphika ukuthi useguqule umqondo ukuze azitholele amavoti Kune ngilezalwane zakwele South Africa ezithi abantu wokuza babathathela emsebenzi.
African brothers and sisters
abafuthi abavela kwamanye amazwe balelungile lokuhlala lapha lokusebenza kwele South Africa kodwa ngeke kuphiwe bona imisebenzi abase South Africa bengawutholi.
Let's work together.
Selokhu Malema imemezele ngeviki ephelileyo ukuthi isiphathamandla zebandla lakhe ziza kuyakhulumisana labendawo zokudlela eziqhathe abakwamanye amazwe abaningi isigcwele emfanekiso ezinkundleni zebulenjini be-internet etshengisa izalwane zakule South Africa zixotsha abakwamanye amazwe emsebenzini lendaweni abathengisela kuzo esitaladeni. Kusenjalo umgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabena uthi bakhathazekile ngendlela uMalema lebandla lakhe abaqhuba ngayo lolu hlelo.
Besicabanga ukuthi bokungasiza ukuhlala labaqhathi ngoba siyakwazi ukuthi abaqhathi kumele babe layo information yokuthi i-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ezinye isiphathamandla ze-FF lazo bezikwezinye indawo zelizwe lapho okubonakale ezinye zakhona zikhuthaza ukuthi indawo zokudlela lezi ziqatshe izalwane zakwele South Africa kuphela hatshi abokuza. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Band amandla le-MDC Alliance eMathebeleland South selisole amazwi esiphathamandla sikahulumende umnumzana George Jaramba lapho acothoze inhlanganiso ye-ibheju likaZulu ngokubeka ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe lapho ukubikwa kwabulawa abantu ngesikhathi segugurawundi esithi inhlanganiso le ayiqhubi lomsebenzi ngokusemthethweni ilandela iziqondiso zikahulumende. Isikhulumeli saleli bandla esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uthi bandise ukuthumela iqula lamalunga abo emikhosini yokubeka amatshe la njalo bayaxhasana lenkokheli zesigaba ukwenza amazwi kamnumzana Jaramba engabi liqiniso. Asizweni exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Silokwethuka lokudana kakhulu utshengise engingathi official position yeZANU PF, official position kaluhulumende osubusayo ukuba abazisoli, utshengise ukuba ulobuqholo, utshengise ukuba kahloniphi, kodwa kungasiyo yodwa ongahloniphi kuyikuthi ukhuluma iposition yobukhokheli bakhe bonke bebandla lakhe leZANU PF. Kuyadanisa kakhulu ukuze umuntu ekhuluma suyana ngento embi yenzakalayo kukati ngabe ube umuntu bekwanile ubeza khuluma la ekhondema kumbe sola lesi senzo esibi kangaka sokuthi bahambe bayebomba ilitshe lesikhumbuzo elalifake emangcwabeni abantu ababebulewe yibo ngesikhathi segugurawundi. Kodwa lukhanya ikhulume sola abantu abalifaka ukuthi babevele belifakelani lelo litshe kasoli la babenza ukuganga repeatedly lokhu bekuphindaphinda bekwatula bebomba leli litshe okutshengisa ukuthi singela kuthandabuza. Kukhanya ulesazila ukhulume mende ulesazila ngesenzakalo lesisibi kangaka. So mhlawumbe sikhulekele ukuthi ngelinye ilanga babe khona ababa answer phuma abaphendulayo ngindaba yelilitshe ngoba kudele kungaka abantu beMathebeleland aso sikuvume kubi kakhulu angazi ukuthi ngisole ngamazangana
ngezenye indlela belibona kufanele njengebandla ukuthi inhlanganiso ezimele iziqhubelele umsebenzi iyodwa njengalokhu okuthiwa umnumzana Chara
inhlanganiso ubhethi kwaZulu yenza intando kaZulu walapha kithi eMathebeleland. Ukufaka leli litshe bekuvele kuyinto ebivele ifiswa ngabantu bakithi eMathebeleland. Asonto yenhlanganiso le kuphela, yinto yomphakathi wethu wonke sibambene singabantu beseMathebeleland. Lathi njenge-MDC Alliance lapha eMathebeleland South sihlala sithumela abameli kumbe ama-representatives kulolu hlelo kumbe mhlawumbe ma kube lo msebenzi onjengalo. So yinto ehlala isenziwa abantu bebambene kusukela ezinduneni sabu laba bonke ubukhokheli besigaba sakithi lapha eMathebeleland siyahlangana singela ukuthi umuntu ngowayiphi party kumbe ngowaliphi bandla ngaphandle kwalaba abavele kuyibo esibathi ngabathakathi abavele babulala abantu ngegugurawundi yibo mhlawumbe abangaphathekiyi ngoba umthakathi ukuthi akhululeke kakhulu emsebenzini ukukhumbula umuntu wabulala nguye kuba nzima kuyi. Ungamnanzela uTharamba uthe ekhuluma wathi mabhonzo ekuwona mabhonzo ekutshengise uthe engqondweni yakhe uzitshela abantu bakithi laba ababulalayo abaqakathekanga. Thina sikhala ngabafowethu, sikhala ngodade wethu labazali bethu abasishiyayo. Yena ukhuma ngokuthi athi mabhonzo, mhlawumbe ngantwa ngamabhonzo embuzi mbe amabhonzo amadonki lawa. So iZANU PF ivele yazitshengisa i-true colors zayo ngesikhulumeli sayo, wenza into embi kangaka eluhlazo kangaka.
Okokugcina kahle kahle lina belifuna udaba lolu luphathwe njani?
Uhulumende weZANU PF lo uvele utshengisa kuba kazisoli ngento ayenzayo ngegugurawundi. Ungakhumbula izikhathi kusabusa uMgabe uze waphuma ehluleka konke avula umlomo wakhe axolise at least ngesenzakalo sabo lesabasenzayo. La lundoda osekhona uMnangagwa laye futhi ngokufanayo zawuvula wakhe umlomo exolisa etshengisa ukuthi uyazisola ngento abayenzayo. Kuphela uhulumende omunye nguye ozadila le ndaba le ngendlela ezamhlawumbe ezabhodlisa abantu ngoba lesi silonda sesithethe 40 years bekudinga ukuthi abantu bakithi bahile kumbe baphole kube le process ezabenza kuba banjani baphole ngemvana kokulahlekela ngabantu abaningi kangaka. Kodwa into yokuqala ikuxolisa konke lokho okunye abakuningi ningabakukhulumayo kuvele kakusuze kusisebenzele thina njengabantu beMathebeleland.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South ebesixoxa laye esefilabhusi. ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi abedlula amakhulu amane 411 babanjwe igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane ngabadabuka esigabeni seMaswingo abedlula ikhulu 113. Kumanani ayizolo kulabedlula inkulungwane eziyisithupha 6998 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ukhetho lokudinga abazamela ibandla leZanu PF, ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho obelumele lwenziwe izolo ludluliselwe namuhla kulandela ukuqhamuka kodlakela. Umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi kulamanye amasiko esintu akhuthaza ukudlwengulwa kwamantombazana asakhulayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi bethu, lisakazi lendawo ezingathathi hlangothi ezikhipha iqiniso njengoba linjalo. Hayi, siyawubonga umsebenzi wenu, sithi liye phambili, liyibambe njalo, liyibambe njalo ngoba phethu eZimbabwe sesizizwa kini, sesithembele kini Studio 7. Yayi, siyawezwa amaphathi, siyawezwa amaphathi impela labantu bakholwa abathi imithwakazi iyabandlulula, imithwakazi iyabandlulula, imithwakazi kayibandlululi, imithwakazi kayibandlululi muntu, abantu yibo abazibandlululayo bona. Ungakhangela ukuthi amaphathi wonke akhona eZimbabwe, wonke amaphathi alabo vice president ababili, mthwakaza ila vice president ababili. O vice president ababili ngabani? Ngabani elizweni elincane kangaka eZimbabwe ngabani? Siyabona ukuthi yiko kulobandlululo khona khona kulawa amabandla nalawa athi ithwakazi lobandlululo njabo MDC. Yiyo MDC waseyasibizwa kakhulu impela bekhona ukuthi mthwakazi lobandlululo. Kulo bandlululo yiwo. Ungakhayela futhi abasendebeni abaningi basezibaba basekela bonke akuthi awulesikhundla khona kubo MDC labo. Akubo ZANU-PF yakhona le. Iyayifundele ODI, ifundele ODI bezwa abantu. Mthwakaza ila bandlululo. Pambili ngomthwakazi, pambili ngomthwakazi Republic Party. Yibandla elingasikhulula edakeni lwesikilo namhlanje. Balikuncindiso esalufakwa yiZANU-PF labo MDC. Bezosithathela iminotho wethu, bezosithathela yonke into eyethu. Asilali ukuthi wathi ezikuncwaye iZANU-PF leMDC.
Sanibonani bantu bakwa-Studio 7. Hayi, ngiyaphila. Yazi, ngisacela ukuthi kulo ndoda okhulume wathi iMRP ikhuluma ihleli, ifuna ukuthi ilokhu ze engani icela inkomjetiya. Hayi, thina kasifuni ukulwa, kasifuni dlame umqondisi kafuna ukulwa. Sifuna ukuthatha nje uhlangothi lwangapha kithi eMandebeleli kahle sikhululekile, kungabi lempi ngoba utsho njalo nje mhlambe umuntu wakithi ukude kabothi namhla kungabe kuliwa uzobungekho. Ungagqugquzela udlame sibili, siyacela umuntu wenkosi. Hayi, asifuni bese kungani ukuthi iMRP ifuna impi. IMRP kayifuna impi, sifuna ukuthula. Umqondisi ufuna ukuthula, lathi singabalandeli beMRP sifuna ukuthula mpela. Ehlisa umoya nje umuntu wakithi. Wena njengoba uzizwila ngazi mbe kuyinto evikini leli last week kodwa emalangeni kwesine Friday khona usithi sikhuluma sidlile ingani sifuna inkomjeti. Ayisikho khona kumntu wakithi. Hayi, thina sifuna nje ukuthi sithathe ilizwi lethu kahle, sikhululekile, kungela dlame, kungelampi. Asiyidingi impimpi, salwa kakhulu thina, simanxebanxeba nje sinje namhlanje. So uma ukhuluma ngempi yazi ufuna ukusibisela entweni enzima kakhulu. Yize singatholanga lutho empini, salwa sasingamagorilla mfowethu, kukhala i-AK-47 mhlambe kawuyazi ukuthi i-AK makuthi iyakhalikhala njani endlebeni yomuntu. Iyazi indlebe itshona iduma mfowethu, sasiphethe ibhamu thina ngokungadlali. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi be-Studio 7 odunga mina inkomo nabo Israel sasibandla ninjani nabalaleli, niyaphila lonke, siyajabula. Inkulumo ezikhulunywayo siya ngiyazijabulela ngoba iStudio 7 umsakazo okhipha indaba ezinandi indaba njalo eziliqiniso ngizothi ukuthi ngithi edabeni lwamabandla ahlukeneyo ngingathi ukuthi nithini kodwa ke ngisithi omunye nomunye mangabe khankasa yeke ukubheka ibandla labanye akabhekana nebandla lakhe mangabe ekhankasa engatshela abantu ukuthi bengayenzi ukuthi ebandleni elithile wena bhekana nenkinga zakho ebandleni lakho uqhubeke ukhankase mangabe izaphu ungayithandi iyeke injalo iyizaphu ungaphazamisa abantu amakhanda ngokuthi abantu bengavoteli izaphu bevotele umthwakazi ekubeni yena umthwakazi ethena akangeneli ama-election uzama nje lo muntu ukuthi aphazamise izizalwane zaseZimbabwe ezihluphekayo ukhuluma enjalo nje akekho nasezweni so asifune abantu abaphazamisa abantu ngoba amandla awekho kuye eyedwa amandla asebantwini baseZimbabwe abahluphekayo so abantu i-choice ngeyabantu aseyomuntu so umuntu uma ngabe ekhankasa engakhankasi egcile kwenye iphathi ngoba uyayizonda wena khankasela iphathi yakho ukhuluma lephathi yakho uyibuze ukuthi kungani ingafuni ukungenela kuma-elections or ngithi kuma-by-elections so asithandi thina ukuthi ngithi ngenje ngowezabo bese ngithi abantu bengavoteli umthwakazi abantu abavotele iphathi abayithandayo yindlela yokuthi ukhankase ebantu ngoba abantu manje uyabadida ma usithi bengavoteliza ngoba abantu bayayithanda izabo wena uzama ukulahlekisa abantu beZimbabwe ukuthi bebelokhu bekuqhubeka uyazazi ukuthi ngitsho kubani uyazazi nalo engikhuluma ngiqonde kuye ngingasho ukuthi mhlambe ngiyamlwisa kodwa ngiyamqondisa ngoba inkulumo yakhe ayiqondanga itshekile so asifuni inkulumo ezijekileyo eziphazamisa abantu abantu abakhankase ngendlela e-right ngeke thina sithi sinje bese sithi abantu bengavoteli umthwakazi ngeke sikusho loku akusinto e-right leyo wena khankase uqonde lokho okuqondile musa ukutshela abantu ukuthi bengayenzi lokho ngiyabonga
zalibonani kustudio 7 okhulumayo ngasombuka hayi ke ngicela lami phela ndifake i-audio yami la nizwakale ebantwini maybe izoba lusizo ngikhuluma ngomthwakazi umthwakazi uyazibonela ukuthi angeke alunge kuma-elections sebesithi ngeke bengene kuma-by-elections bethu kulasikhathi hayi bantu babamthwakazi ngingafuni ukugembulisa abantu ngingafuni ukugembulisa abantu ngamavoti abo lingadlali ngabantu mina ngokubona kwami nje ngaba abantu bahlakanipha bevotele uMnangagwa bevotele lo Chamisa kuphela yibe mbabona abantu abangaba lamavoti angcono kulabo bonke ngoba ungakhangela vele uMonzola ikuyini uMonzola lani bantu bakamthwakazi lingadlali ngabantu ngiyabonga
linjani kustudio 7 nomuntu ngangisetsholotsho benilalele nje nsizwa abanye bekhuluma lapha ngokusola ukwengezwa kweziqondiso ze-lockdown kumbe ukuqhubekisela phambili i-lockdown well kubuhlungu vele xa bebuza ubuhlungu vele abantu bayakhala but i-concern yami ikakhulu ilapha ekuthini why kati i-lockdown leyi ingani amabhawa iyawachiphisela ebusuku ikakhulu kuyagidwa amabhawa kuyavalelwana ukuthi ngci kwenzwa imichicha sonke why laba bantu kati bengathenga utshwala bayenathe ezindlini kati njengokuba bethenga i-grocery kuyini kati vele kutshona ebhawa kulalwe khona kuze kutshaya 12 1 2 3 4 ekuseni bhawa kulokhu alibontiko spread corona khonoko abantu sebedagi abasazazi bongubambana bephefumulelana amabhala athengisa utshwala bengavumela abantu ukuthi benathele phakathi ube bebatshayela amaradio begida bebangale msindo lokhu yikho kuyizinto okurongo kwi-influensa nxa kuyukuthi ikorona ikhona kodwa nxa kuthi ayikho ayi kakukhutshekwe kunjalo ya kodwa mina ngithi kabathenge benathele ezindlini thenge benathele ezindlini bengahlali phakathi bengahlali phakathi bathenga inxa befuna mbubo obuningi oba pheliwe abathenga utshwala obuningi behambe lalo labo benathe ezindlini zabo khona ngale ya ngoba nxa bebuthene lapha amabha babuthene besebeyizindlu eziningi ezitshiyeneyo ezitshiyatshiyeneyo so omunye lomunye esuka lapho esiya kwenye indlu omunye esuka esiya kwenye indlu betshayisa bonke bahamba bele mkhuhlane ezindlini ezitshiyeneyo but bengathenga bebeningi omunye lomunye enatha lapho ahlala khona ngibonani ku-right lokho
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele wona nge WhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Umongameli Joe Biden uyafikisa umnyaka owodwa engumongameli namuhla. Izolo uBiden ulandise umnyaka wakhe wakuqala engumongameli. Uthe umnyaka wakhe wakuqala ubulukhuni ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 kodwa wenelise ukukhuthaza abantu abaningi ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19. UBiden uthi ulethemba lokuthi kusiyaphela ihlandla lombuso wakhe elakuqala kuzakuba lobubelo. Kesizwe amazwi kamongameli Biden.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in 1 year than any time before. Unemployment dropped, the unemployment rate dropped to 3.9%. Child poverty dropped by nearly 40%, the biggest drop ever in American history. New business applications grew by 30%. The biggest increase ever.
Lawo bekungamazwi kamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe welemelika umnumzana Raphael Mthombeni. Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwelemelika.
Mbona ngathi wenze kuhle kakhulu ngoba ungakhumbula kuhle sibili lapho besivela khona iminyaka leyana engu-4 iziphithiphithi lezi ebezilapha ukuziphatha kukamongameli obekukhona inkulumo ebeziphuma emlonyeni kuyonke lokhu kuthethiswa kwabantu kuphunywa kwama-organization aqakathekileyo emhlabeni. I-United States ibisingasakhanyi njengelizwe elingumkhokheli emhlabeni. Mina mbona ngathi wona lumnyaka sithethe uBiden wehla yonke into, kwehla kwachuma yonke into, kwathula yonke into, kwalandeleka ukuthi kuvelwa ngapi kuyiwa ngapi. Mina khona lokho mbona ngathi ngingamtshayela ihlombe ngakho khona lokho ukuthi wenze kuhle sibili kakhulu. Okunye afike lapha kungathi kuyahlupha bekuyikukhona ukubhubhane lolu lwe-COVID ukuthi khona lo obekhona kade engathi ulukhangela njengento okuthiwa yi-fake. Manje ke fika lapha nefica vele kuqamalazile kungaqedakali ukuthi kumi njani ukuthi kumbe umkhuhlane uyelatshwa kumbe umkhuhlane abantu bayahlatshwa amajekiseni kumbe kuyathwala. Wafika ngesidumo sibili wafaka umgomo wakhe ukuthi kuze fika u-April June fanele kube labantu abangaka sebehlatshiwe. Abantu basukuma bathi zimu bayahlatshwa. Even lo mhlaba waqala ukulandela ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni leyokuvikela ubhubhane lolu. Kanti-ke ungakhangela la i-economy ubethe thatha laphana abe kuvele kuqeda so ungata kuqedakali kusiyale kuchaywe i-corona. Kodwa ungakhangela indawo eziningi zihlumile zavuka zema imisebenzi isikhona sokusweleka abantu bokusebenza. Enyanze ngicabanga ukuthi ngabe nje wakithi umuntu aphongubutha abantu e-Afrika babuye bazengena imisebenzi ledinga abantu lapha engelabantu.
Manje zonke ingxaki lezi ezikhanya zibangelwa lubhubhane lwe-COVID-19 ayisoze zisetshenziswe na ukuthi engavotelwa ngokhetho olulandelayo.
Mina vele mbona ngathi uBiden akusaswele ukuthi ajone ezihlupha ngokuvotelwa futhi ngoba yena vele sengukhulu. So lapha okukhona kuyamele ukuthi ama-Democrats abe ngabantu abazakhangela ukuthi ngubani ozathatha kuBiden. Ngoba ngikholwa ukuthi uzakuthi angaqedi 4 years zakhe lezi lanxa kulobhubhane lolu lukhona aphinde athi uyama uvele kathesi usengathi ukuthi aphakamise unyawo nje uze soke kambona ukuthi angajona ezihlupha ngokuthi kuyini okuzakwenzakala kuye. Okumele kuzihluphe libandla lamademokrat.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkokheli MTC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.